So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi.
Ama-youth siqakathekile ukuthi umuntu ayethathe i-ID ayirejista akhethe umbe umbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 uthi ukhuthaza asebefikise iminyaka elithumi lasithupha ukuthi babhalisele ukuvota.
Esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education ikho sincedisana lezi ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama boundaries semi njani, ama constituencies semi njani, njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi.
Silengxoxo lomunye owebandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kabhuncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe.
Sibona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezanu PF, ngithi phambili ngedevelopment for iVungu constituency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho lwanyake lwalonyaka.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter, unkosazana Fadzai Mahere uthe indawo ebezilodubo lolu zibalisa i-Epworth, Hague Park leMondoro. Uthi bathole imbiko yokuthi abebandla lezanu PF bathethe imfanekiso amalunga ebandla le-CCC kade ekhankasela ukuthi uZulu abhalise ukuvota. UMahere ucebise iCommission yezokhetho eZEC ukuthi ilungisise imitshina yayo ukuze uhlelo lolu luphumelele. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaze amakholwa esiKristu ukuthi aphume ngobunengi ayibhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz olusungulwe ngesonto lusiyaphela mhla ziku-21 kuyona le inyanga. Linhlanganiso ithi kungumlando wakhe wonke umuntu osefikise iminyaka yokuvota ukuthi ayibhalisa njalo avote kukhetho olukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ugatsha lwe-ZEC lubikwa luhamba labogatsha lukamsitheli ukuze abangelazithupha benelise ukuzithola bese bebhalisela ukuvota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenis Banda.
Thina njengamabandla besisebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission. Ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayiregister ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokuregister eseduzane labantu. Ngakho ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu ukuze wonke umuntu aphume ahambe ayiregister ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle le kube yisonto yokuqala kumenye kuhlukunyezelwa sifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulile layo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota kolu hlelo oluhle oluhamba kakuhle.
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo ungathi sokulotshintsho yini ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa kuthiwa hayi abantu ngani bayadonda
khona sizabona ke liviki ukuthi laphi kuphela ukuba i-registration yakhona ibenjani khathesi kusese masinyane ukuthi benzeni i-judgment yokuthi abantu ba-responde njani kuyamele ukuthi sikukhangele nini ngempelaviki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani kodwa umsebenzi ubusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register sibonile njalo ukusebenza okwebulenjini okwama-WhatsApp group kusebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlangane lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liye-register
kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise ungathanda ukuthini kubo
kulabo abantu abangamakristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba yingxenye kokubuswa kwelizwe leli leZimbabwe lokhu kwenza ngokurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa langamabandla amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu kwakulelwa ilungelo lokuba ulola lo muntu oseZimbabwe kungakhetheleki ukuthi ulishona ulindebeli ngumkhiwa ngumhlobo bani ulelungelo lokuthi uyevota khethe inkokheli oyifunayo le yinto abanye abantu abachithekelwa zimpilo zabo ngelelwa lelo lungelo ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala abantanga ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejista akhethe umbe ngumbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe
Loke ngumnumzana uStanis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obeqoqa icingweni leStudio 7 ekubulawayo Loke sokudaba lunye inhlanganiso yezinkonzo yeZimbabwe Christian Alliance isikhuthaze ngiyaxolisa ke balaleli leyo ke indaba esesibalile kubekeni phambili sikhangele olunye njalo udaba elwezokuvota silendaba esiphatheleke ngusithandekile Mhlanga
esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngaphi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezek ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries semi njani ama-constituency semi njani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngaphi njalo sigqugquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi le ndaba lokuthi i-proof of residence uyayithatha ngaphi ungahambe ezek khonale kule form abawunika lona obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku-address ethile kwenhlala khona u-commissioner of oath authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha isithupha sakho esephepha uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and ifoto yena leyo ikhanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe bebhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama-updates ade siwathola ukuthi ividi kubo-trade court lapha kobulawayo bekule ndwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize sokubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota ngaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 years esethe wathola leli paper i-ID akwanise ukubhalisa ukuvota njalo kathesi sikhayelele ukuthi kutazela labo nje abathele 16 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota. So sikhanye ukuthi ingxakade zikhona lama queues la de khona abantu bangaphathiseka kulolu hlelo.
Sikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisela ukuvota?
Sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha koBulawayo, lapho esixoxisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll. So ekuxoxeni kwethu izeki la isinike ifeedback ukuthi hayi voters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz a-inputa into that voters roll. So i-voters roll ayisozibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke. So lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe ecouncilini kumbe ephalamende kumbe upresidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court. So sikwesi ukukhangeleleyo ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll solumi njani, kodwa kwathi sibe sithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasishiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingakapresentwa as the final roll for ama-elections la esibhekane lawa aseseduzane.
Hello ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 ngokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Uthi uzakhuthaza abantu sebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha ukuthi bathathe incwadi zezithupha lanxa bengasoze bavote lonyaka. Njalo lumanyano uthi usebenza le-commission ye-ZEC kuhlelo lwe-mobile voter registration blitz exercise olusaqhubekayo. Kusenjalo silengxoxo lomunye owebandla lezano PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe. Lesi isigaba isiphethwe ngumnumzana Omega Sibanda laye owebandla lezano PF. Sixoxe lomancube ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wakhe.
Yimu mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibone ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade sasaba labo baba. Ngithi phambili ngezani uPF, phambili ngo president Mnangagwa, phambili for president Mnangagwa 2023, ngithi phambili ngedevelopment for Ivunku constituency.
Zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho?
After njoba ngikhulumile ukuthi after 2 years bese ngobaba bekungobaba kade bese bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama. Umuntu ongumama ulokwehlukana lobaba lomuntu ongubaba. Singatsho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi, hayi, kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esichiyeneyo. Umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi, ngumuntu olesihelo, ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ngubaba. Ngumuntu olokulalela, ngumuntu ofuna nje into ezile order. Umuntu ongumama vele emuzini, nxa umuzi ungela muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kakho lapha. So Ivunku constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama, sililungise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngaye ilokhuza iguma. Singathi ukuthi hayi obaba libabi, obaba linjani, hayi, sithi asikeni sitshintshe isichebo. Sithi 42 years singobaba kuphela. Asikeni sithi wathi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngapi. Yikho ngizama ukuthi wothani ngingene abantu yibo abangikhethileyo ngoba ziningi izinto esange ngazenzela e-community. So ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engxenini ungasinceda usenzele lokhu esikhala ngakho izinto ezisingenazo. So sithe hayi wathi lami ngibe ngiqunisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama. Omama abaningi abalazibindi zokungena ngoba abantu bonke bathi ah kufuna isibindi sakho kufuna isibindi sakho. So alokho kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisibindi balezibindi. Kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi wothi lami ngingene ngizame ukuthi ngibone ukuthi kanti silahlekanga. Ngiyabathembisa abantu bevungu constituency ukuthi lingangivotela amazikhalazo zenu zonke zizaziwa. Ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo, ngizalilalela konke elikufunayo, ngizaba ngumlomo wenu phambili ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami. So asikeni sizame umuntu ongumama abantu bevungu constituency sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuchiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba. Kodwa siyazi sonke ukuthi hayi ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba. So sithi hayi phambili nge-development vunku constituency, sifuna i-development constituency yonke. Yikho sithi hayi asizameni umuntu ongumama khathesi.
Lo ke ngunkosazana Sokoluhle Kapu Ncube, omunye wabazancintisa kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ilunga ledalela eParliamente, ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGweru. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siyanxusa bonke abazancintisa kukhetho ukuthi basithinte sixoxe ngenhlelo zabo kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi +1 2024650318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi sezizaphela ukwakhiwa izindlu zabasuswa ukuze kwakhiwe inkampani yokulungisa amalahle athiwa iCoke emangweni weMuchesu eBinga. Iphephandaba lobulembu beinternethi elesite lilodaba lokuthi udubo lokwanda kweminyane edolobheni leWange sokudale ukuthi iziphathamandla zempilakahle ziqale uhlelo lokufafaza imithi izindlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Labantu bezana liyabaqhamba amanga likhuluma eStudio 7 la. iStudio 7 abantu beStudio 7 abakwazi ejompile. Yiko libaqhambela amanga so libatshela amanga so ukuthi hey thina senze into esifuneka ngabantu. Liyenzani kodwa ejompe bona le? Liyenzani esisifunayo? Liyenzani kahle akeni lingitshele ngento eyi-1 wena uthiwa ngubani wena angazi ukuthi vele uvela ngaphi vele wena. Akungitshele ukuthi uyenzeni into efuneka ngabantu eyi-1 nje kuphela, eyi-1 nje kuphela, eyi-1 kuphela. Lithatha izinto eziphuma e-America le lizenze ngani ngezenu then linikeza abantu xa kungukuthi awusekeli iZANU-P F awuthola umungu wangkhona. Asiwufuni vele thina umungu, siyazilimela thina. Kodwa lingaqambela abantu beStudio 7 le yamanga abakwazi lapho ejombe abayazi vele abaziyazi iy'ndlela eziningi lasekuthiwa kuntingo usentingo le vele ngani wena uphume entingo wena baba ufuna ukuvothelwa wena kuthiwa ngazi ukuthi bakubiza bani wena ukukhuluma wona manje eStudio 7 kunamanje ungani uphume entingo le lenza ukuntshontsha amadonki le lishiya inkomo ezibayeni lintshontshi amadonki le lisinyotshele amadonki le edontshani le libuya litshontshe amadonki yethu le fumani kithi lina bantu bantu bentingo
Studio 7 njengu Chris Gandhi ayogen Saidi sivive kodwa silibonga ngokusibikela indaba ezinohlobo zezineqiniso ezingabandlulisiyo njalo nje izindaba. Hhayi ngiyabo.
Studio 7, Studio 7 basakazi bonke. Bobe empingamini komo ezrakafanda bonke ugeyina abemaphalela lonke basakazi abade. Sokungathi iaudio yami isingavulwa ngomusa. Ngizama ukuthi ngiqondise lapha, ngiqondise lapha. Mina ke engikhulumayo ukuthi izanu ingayithuseli abantu. Ukhona ubaba lapha ewardini osesethusela abantu ewardini yebubi district okuthiwa ngusibanda. Ubaba lo usesethusela abantu, abona abantu bevela kuma meetings ye-CCC uyabayethusela ezigabeni, ukhanyakala esebathwalise nzima. Ngakho sisithi lokho kakuyekele, kakuyekele ngoba kuzamhlupha kusasa, kuzamhlupha, kuzamhlupha. Umuntu esebulewe kumbe esetshiselwe umuzi wakhe, isono silandela yena. Okwakuqala ingozi ilandela wena mayenza. Ngisithi asisebenzenini ama-youth lonke, ngiyalikhuthaza ukuthi hambani le-register ngobuningi beni indawo zonke. Lihambe le-register ngobuningi beni indawo zonke, li-register ukuvota, livote okuzwayo, likhuphe umbuso oyintando ayiphikiswa, umbuso ongaphikiswayo, umbuso lobandlululo. Ukuthi ungakhuluma ezinkundleni mbu ungabonakala usupporta i-opposition, uyabulawa. Nina ngikhuluma ngikhona lapha ebubi district, nginguDaniel Nxumalo. Ngiyabonga.
Linjani, linjani Studio 7, linjani ngapha America ngapho? Hayi, thina siright ngapha, siright kakhulu, siright kakhulu. Siyabonga, siyabonga izindaba lapha lisifakela zona lapha, siyabonga. Iqhubeke lisenza njalo, iqhubeke senza njalo ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi lezi zeqamgwaqo ezikwela kithi ngale zenza njani. Ngithi mphawule mbijana nje kulabo nje embezwa nje begxekana le-MRP. Ngithi bantu bakithi, abantu besithoneni bahlakaniphile, abantu besithoneni akula ngitsho loyo one uzamuzo sithi uvotele iNdebele. Kodwa thina abantu besiNdebele nenxa yokuthi siyangazi kumbe silele kumbe sinjani, yithi esigijima sithi thina siyavotela abantu besithoneni. Lokho sithi phambili ngochamisa, phambili ngobani, phambili. Abantu labana vele bona mthetho wabo vele, angeke bapha banivotela lingamaNdebele. Kathi na kalifuna ukubusa njani linamaNdebele? Why lingafuna ukubusa, lifuna ukuthi lihlale linalivotela abaye abantu kuphela ukuthi bebe yiwo ababusayo?
Hayi, ngiyabonga badala, ngiyabonga. Nginawo amagama amaningi angilawo, ngoba kusasa yagcina sokuthiwa abantu bathi sesikhuluma kubi, sesikhuluma kubi, kodwa siyabe singakhulumi kabi. Kuyisa sakhona ngapho ekhaya, siyadubeka kunjenje South Africa khona la. Abasifuni, abasifuni yonke into okuthiwa kwenziwa abantu beZimbabwe, yonke into yabaZimbabwe. Lokuvota kwangikhona mina mbondo ukuthi abantu bavotelani, ngoba sizovota kuphenduke lapho winile, kuphinde kuthiwe nguye futhi lo uNangagwa. Akulanto ayenza uNangagwa, lokho wayingenayo. Umgabo bengcono kakhulu ngoba ubekwazi lokususa izikwelede ezindlu, yonke into besithi ma kusizwa kwama-campaign, so ubekwazi ukwenza obungcono. Hayi, uNangagwa akulanto ayenza, ayikho, ayikho. Ngiyabonga badala.
Livuka njani, livuka njani Mahlabezulu, livuka njani Behlabezulu. Ngithi lami ngiphosa umbono wami lapho kulo baba lo othina ngezaphu, yewe ngezaphu. Abantu bengatsho ukuthi ye amashona ye wadwathi kukurawundi. Kacaca into yakhe, kacaca into yakhe. Kukurawundi yangile emaNdebeleni. Xa amaNdebele ekhuluma ngokuthi ye emaNdebele kwangela kukurawundi yabulala abantu, bakhuluma into ebuhlungu, into yazisa ubuhlungu. Shwele nxa ukuthi le shona kahambe eshoneni zakhe le, kahambe eshoneni zakhe le, engalela abantu ukuthi bethi ye kukurawundi yangile emaNdebeleni. Kukurawundi ingene emaNdebeleni, yiliphi ishoni elingakhuluma ukuthi langele kukurawundi? Singabochanja sifihlungiphini lokuthi nxa sofuna ukusapota into ekuyisapotazo kubonta abantu ukuthi belandele wena. Hayi bo, hayi bo, asenzeni into eziqondileyo. Into embi imbi, into embi imbi.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, ngabe linjani? Siyabonga ukusipha indaba ezimnandi esizizwa zonke insuku, indaba zeqiniso. Bengicela ukufaka lami owami umbono wokuphawula kancane esizweni seZimbabwe, emhlabeni wadalwa uNkulunkulu. Hayi, besicela uPresident lo wezano esixolele ngento esiyibonayo kumashosa, ukuthiwa kumashosal media lawo ngesikhiwa sabo kumabonakude loku Facebook labo internet, kasixolele thina maNdebele engathi sihlala eGoli. EGoli sesixotshwa siyekudla amacimbi etsholotsho. Mina ngiwetsholotsho. Gawule hekeli zanu leyo yezu uthi usithini ubhururu wakho. Sesithethiswa thina amatsholotsho lama-41 empani, ama-29 amalokhuzeni asethethiswa amatsholotsho labelupani sebethethiswa. kodwa phezulu kwakho lokho wasidla ngegrawund. Ngiyacela sibili libali message yami, ngizubuhlungu ma umpresident ekhuluma njalo, ngizubuhlungu ngingwezana uPF kodwa ngento aseyikhuluma leyo hayi lapho ulahlekile ngumuntu omdala umgabe kazange wakhuluma njalo ulahlekile lapho mnangapha hayi igama igama lami ngingulite nyoni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu abantu bakwele Mexico adibane lamapholisa ebholohweni le-El Paso del Norte bezama ukungena ngamandla kwele Melika. Kubikwa kulabanye njalo abakade befuna ukungena ngamandla kwele Melika kodwa balwisana lamapholisa baze behluleka. Kwezinye njalo izindawo eziseduzane lomngcele kwele Mexico lele Melika. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States namadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo ukuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezame ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami kodwa iqiniso ukuthi vele yoni ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachama dabla. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-unite lama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo kuba leziklwi ezingenisa izidakamisa lokuningi-ningi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika, ubona ungani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli, ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kulimpompo abantu bazangena, ungaze ufake amasoja kulimpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamaya amazwe aseSouth America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapheni bethi bengaqeda bebuyele, ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season. Lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye i-season ebuya. So ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima mbi Portugal asalem kwele America, kodwa kuthiwe becleime i-Portugal asalem lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ukleme i-asylum eMexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela bevela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yamaphemithi ingasiza.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela ezombusazwe wele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla lesisi lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina lokubhalisela ukuvota bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Sibe lengxoxo lomunye oyibandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.